Ya, hayi akukho kusekelo sombuso ngokubona kwakhe, kodwa ke izinduna zikhokhelelwa yinkosi. Ikhona kwamele ukuthi ebekwazi ngowakuqala. Alibani inkosi yona leli seMashonaland khona ngale kade ezayivuma. Okukhona yona ikuqinisekile sibe ukuthi ku-constitution kakukho, kodwa ke nxa uvele uthiwa wagamula isihlahla usidonsa lamahlahlazo, meaning to say inkosi yona le iyabizela layo imele ibe khona, kuyafakwa lokhuyana ku-constitution bese bekulungisa ngendlela. Ngokwakhathesi la inkosi nxa ifakiwe i-constitution ingekho, amalokhuzena ayo ama-functions enkosi ayaphica ukuthi khona iyabiza asebenza njani, iripota kubani, izinduna ziripota kubani, and so forth. So khona lokhuyana kuyayenza ukuthi nakho kuphazamiseke, kodwa-ke kungaze kwathiwa lokhu akusoze kwenzakala eZimbabwe. Kuyafakwa ku-constitution, i-devolution beyayingekho emakhiweni, yayingekho kuzani kumbe ebantwini, kodwa-ke abantu benza ukukhophaza ukuthi i-devolution ifakwe ku-constitution, abayi-implementi ngabomu, bese befake ibale lithi decentralization and so forth and so forth. But that is devolution. Yabe idingakala ukuthi khona itholakale ikhona decentralization le bayikhulunywayo naleyo ukuthi yababezabeyifuna ibala elipholileyo, kuyafana nokuthi hey wena nokuthi hey, kuyafanana nokuthi salibonani kumbe nokuthi linjani, kuyafanana kumbe ungathi wena good morning kumbe uthi morning kuphela, kuyafanana lokhuyana ukuthi ukuthi khona ibala yabulisebenzise njani. Kodwa-ke asonto ekuthiwa khona ingahlupha leyana songazokuhle ukuhlukuluza abantu ukuthi hey njani njani, kuhlalelwa phansi abantu bebonisane ngomdabu, into zomdabu leziyana ezingelani lombuso kahulumeni. So akabakuvumile lokhu ukuthi kube khona ku-constitution.
Ye, kodwa-ke ukhulumile lapho kubana ayisiko kokuthi babandlulula ngomhlobo, ngoba lasesishoneni bakhona ababefuna ukuvusa ubukhosi bukamunu Mutapa babayalela. Uthini wena ngalo?
Babebalela khona lokhuyana ngobana bona ethi political side bafuna ukusebenzisa izinduna ukuthi khona izinduna lezi zibakhampenele kuma-election. Ngaso kulo nkosi, inkosi kayingeni entweni yezombangazo. Induna lezi bazisebenzisa kwezombangazo bezinika imota zona lezi ukwenzela ukuthi khona izinduna zincindezele abantu eziqintini zabo, ezabelweni zabo, ukuthi bevotela yona izandla. Into engalunganga yona leyo, induna yipolisa lisotsha, akumelanga kuthiwe khona kuvotele izani kumbe ukufakwa njengesitructure esikhampenela izani. Umkhuba wona lo kawupheli wona lo.